Lokho kulandela ukuduka okunakekelwa ukuba libhomba enkundleni White City kobulawayo ngomgqibelo lapho okunumele abambalwa abakade besemhlanganweni ababili bagcina belahlekelwa ngumphefumulo esibhedlela. Ingcitshi ezicubungula ngezombusazwe zithi uMongameli Mnangagwa engabe esesabela impilo yakhe ngoba kungaziwa ukuthi kuyini okuza kwenzakala ngemva kwalesi sehlakalo. Unkosazana Mercy Mwanza isakamuzi saseHarare uthi okwenzakele kobulawayo kuhlasimulisa umzimba ngakho akamsoli uMongameli ukwesabela impilo yakhe.
Mnangagwa ezefeli kwadresi rali yayizolo ewange. Mbona iyifiye for his life yabo ngoba khangela i-ice cream poisoning yenzakala kweMatebeleland. Ibhompu layenzakala futhi eMatebeleland. Ha, asawazi phela ukuthi what's next for him okumeleyo eMatebeleland.
Esinye isakhamuzi seHarare uMnumzana Mthulisi Nyoni uthi kungabe kubangelwa indlela angena ngayo embusweni ukuthi ahlale evalweni.
Singathi indoda eligwala akalaqiniso ngokuphepha kwakhe. Sikhangela okwenzakala eWhite City ukuthi lokho ekuzona eMatebeleland. Ngakho-ke ukuphepha kwakhe akuthembi kakuhle nxongana zethu. Mhlawumbe bengelaqiniso ukuthi uzaba ngumuntu ongasila njalo i-security yakhe kubisa imibuzo eminingi ngayo emva kokwenzakele khona. Yikho nje ekhanseleni ilokuzenini irali.
Isiphathamandla sebandla le-MDC ekhokelwa ngumnumzana Washman Ncube, umnumzana Decent Bhatshila uthi kukhona ukutshaya amanzi.
Kukhona okwenzakalayo esingakutshelwayo njengoZulu okumayelana le-security ku-presidium yonke. Kungabe kukhona mhlawumbe ukuthi baxabana bona bodwa abesibuthweni bexabana lomongameli uMnangagwa njalo bebesebehamba bemethusela lapha lalaphaya. Kuphinde kwenzeke futhi ukuthi kungabe kukhona ezinye izitha alazo ezingaphandle kwebandla lakhe kumbe ezingaphandle kwabebutho. Kodwa kukhona okutshaya amanzi and kuzaba le mphumela emibi mhlawumbe singakayi kukhetho kumbe sisanda ukubuya ukuvela ekhethweni.
Ingcwethi ecubungula ngezombusazwe umnumzana Sipho Sami Ndlovu uthi uMnangagwa angabe esesabela udaba lombhuqazwe olwegugurawundi emhlubuleni weMandebeleni.
Uyazi nxa uphumile emlonyweni wengwe ukuthi uyale ubuyela khona phela. Remember ukubana iMatebeleland leyana kasenathemba umngameli njalo ukubana uyazi nxa ukhuthiwe uphume phakathi kwenkeme-nkeme yendaba uyabaleka ngitsho even lasithunzi sakho nje ukuphonguthintwa nje into awuya ungasazwisisi. So kakusena kuthembana.
Kodwa isiphathamandla seZANU-PF umnumzana Munashe Mdutsa uyakulandula lokhu esithi uMnangagwa ubevele engahlelanga ukuya emhlanganweni wewange.
Irali leyi ibingaplanwanga ngumongameli. Irali leyi ilungiselelwe ngeleadership ezanu-PF yewange. Yibo abathi cabanga ukuthi upresident ngemva kokuthi enga-officiata kuprogram le eyewange Colliery uzahle kwanise ukuthi efike khonapho, but upresident ubevelile lama-programs akhe. Ubemele hlangane lama-investors atevela kwe-Germany le-Belgium eHarare. Yikho uthe soon after the officiating of i-program yewange Colliery uhle wahamba eHarare. Bekungayenzi ukuthi epostpone i-meeting le yama-investors ngoba namhlanje ngolwesine bekuzamele ufukele ukuphuma phandle kwelizwe siye eTanzania. So yikho kuphela kube khona. Akazange chiye irali ade ilungiselele. Irali yeMatebeleland North izayenzakala lupane ngelanga elizakhulunywa elizaziswa abantu ukuthi kuzaba nini. Lokho kodwa kumele abantu benanzele ukuthi upresident yena uqakathekisa izinto ze-economics more than ukuqakathekisa izinto ze-politics. That's why ama-priorities akhe engani akhangele ku-politics kakhulu.
Ekhuluma lentatheli izindaba zomsakazi weBrithani we-BBC uMnangagwa wazise ukuba ucabangela icele lebandla lakhe axabana lalo ele-G40 elalikhokhelwa ngunkosikazi Grace Mugabe esithi kuzamelela amapolisa ukuthi acubungule lolu daba. Mele 27 ngiseHarare, ngiuGibson Bebe.